Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 3 zibandlela 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyazalala ukuthi amakampani abhala kulokunzima eZimbabwe. Sonke siyazi ukuthi kulokunzima okukhona ukuthenga kwezinto uma ngakuhle, umkhono mela uma ngakuhle, ufuna ukulungiswa. Asingeke siyethuke ukuthi amakampani sevala thina sikwazi ukuthi umuntu.
Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank lithi kulezisebenzi ezizinkulungwane ezintathu i-3,000 ezilahlekelwe ngumsebenzi ngomnyaka odluleyo.
Singene kuZulu simazise ngodaba lokwethu ngoba sonke siyazi ukuthi iZEC ithethe yona sokuzaba le-biometric voter form okutsho ukuthi akusela muntu orejistileyo njengevota. So sizangena kuZulu simkhuthaze uZulu ukuthi ahambe ayirejista i-biometric leyo.
Ibandla le-MDCT lithi lizasebenza gadalala lonyaka ekudingeni usekelo lukaZulu phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zesigangaja esigabeni seMatabeleland South kunye labosomabhizimusi balendawo bakhuthaza uhulumende ukuba abadonsele amandla kagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank lithi kulezisebenzi ezizinkulungwane ezintathu i-3,000 ezilahlekelwe ngumsebenzi ngomnyaka wedluleyo kusiyafika inyanga kaMbimbitho. Leli bhanga lithi inani leli lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lelomnyaka ka-2015. Imbiko ye-Reserve Bank le ithi njalo kulamankampani alitshumi lane afakwe phansi kukahulumende i-Judiciary Management ngoba esehluleka ukubhadala izisebenzi iholo lazo kuthi amankampani angamatshumi amabili i-20 avalwa ekuqaleni komnyaka. Sixoxe lo mongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, uMnumzana Busisa Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi mangaki amankampani avalela ikhefu lekhisimusi asehluleka ukuvula njalo lonyaka.
Asikaboni ukuthi iningi lamakampani livula iviyeza.
Kodwa sizwe
ivikelizayo yikho esizabona ukuthi ukuvula kwawo kumi kanjani.
Sizwe ibhanga le-Reserve Bank lisithi lona kule misebenzi engafika yona 3,000 izisebenzi ezingu-3,000 zigcine zingelamsebenzi ngomnyaka odluleyo. Inani leli lingali liqiniso na?
Ukuvala kwemisebenzi kuba khona sibili kodwa thina ikuthi singama-factory. Kwama-factory kasizange sibe lokuvala kwamakhampani amaningi ku-manufacturing sector. Kodwa akhona amanye amakhampani athengisa izinto zamakhompyutha, athengisa izinto ezijiyeneyo. Thina asikho kuleso sigaba samakhampani. Kodwa ye akhona sibili amakhampani avalileyo. Kuyenzakala ukuthi amakhampani avala kulokunzima eZimbabwe. Sonke siyazi ukuthi kulokunzima okukhona ukuthenga kwezinto uma ngakuhle, umkhono mela uma ngakuhle, ufuna ukulungiswa. Asingeke siyethuke ukuthi amakampani sevala thina sikwazi ukuthi umuntu.
Manje pho nxa sikhangele wona lo umnyaka esiwuqalisayo, ubona ungani kuzaba kungcono na kumbe kuzaqhubeka kusiba kubi?
Into ekhona ikusebenza, kumele kusetshenzwe. Into kazilungi njengomkhathi nje ukuthi izulu selibuyile. Kumele abantu bahlale phansi basebenze ukulungisa umkhono. Yikho okudingakalayo. Impendulo yami ngizathi uhulumende lathi abakubhizinesi bahlala phansi sisale sisebenze ndawonye, intuthuko iba khona, izaba khona. Kodwa singabe silokhu sidonselana, sikhuluma omunye ekhulume siyale, omunye ekhulume siyale, lobukhokheli bungahlali ndawonye, ubukhokheli bungakhangeli into eziqakathekileyo ezikhangelisane lo mkhono ubunzima buzaba khona sibili la makampani azabe lokho evala ngenxa yokuthi umkhonomi uyalungiswa ulungiswa ngabantu ngokuhlala phansi ngokukhulumisana lokukhuluma lokubuza lokuba nabangani ukuthi sibe namanye amazwe abuya asisekele abe nobungane lathi obusithuthukisayo xa kungekho khonokho ubunzima buzaba lokho kuthephe lokho kukho.
Alo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, umongameli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Abesifazane abaseZimbabwe abaphakathi kwelizwe lasebehlala kwamanye amazwe bakhuthazwa ukukhokhela emkhankasweni ophansi kwesihloko esithi Zimbabwe Back to God, Wail for Zimbabwe, wokukhalaza lokuvuma kuNkulunkulu ukuba uya uyona ozaqhutshwa lonyaka ilizwe lonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumfundisi Lukaya Borerwe webandla lenkonzo ele Harvest Breakthrough Ministries alikhokhela eseCape Town kwele South Africa. Ukhokhela uZulu uHarare ekuqhubeni imithandazo yensuku ezintathu eHarare Gardens ukusungula lomkhankaso. Abaphatheke kulumbuthano benze lokho begqoka impahla ethungwe ngamasaka. Lokhu bathi bazokwenza kiyo yonke imihlangano ezoqhutshwa ilizwe lonke njengesibonelo sokuzehlisa kuNkulunkulu ngokuvuma izono isizwe esezizidalile okubangele inhlupho eziselizweni. Ukuqhuba limbuthano abantu begqoka impahla ethungwe ngamasaka kubikwa kusenziwa kulandelwa umbhalo lapho abantwana baka-Israyeli babethi bengananzelela ukuba sebonela umdali ngokukhonza abanye onkulunkulu babe wagqoka ukubonisa ukuzinikela lokuzehlisa kwabo kulokho ababengakho. Unkosikazi Borerwe utshela intatheli izindaba ukuba le yiyo kuphela indlela ezoziqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo okuzofezeka nxa uZulu weZimbabwe engabuyela kumdali amvumele azilungisise.
For yena Kristu waza nemfazi apha emhlabeni. So into sabekhalela kuThixo isi asinanto ngoku. This is now beyond ukukhala. Sayenza ezi zonke izinto satry again, but ayikho into ichange play. Thixo sidale apha elizwe lethu inhliziyo zethu sitazibeka kuthi iyasiza.
Inkokheli yalo mkhankaso ithi abesifazane kumele kube yibo abakhokhela lumkhankaso ngoba kuyibo ababhekana lenkinga ngokuphindiweyo okwenza uNkulunkulu aphange ukubezwa lapho bekhala kuye.
Yonke into iphezu komfazana ngoku abantwana intontoni abantwana bethu ngoku abeseko. If mna uThixo wanika abantwana ndibone bona nabazukulana ngoku abeseko, but sinabantwana yonke into iphezu kwethu ngoku. Asilali siyalila koko, masiboneke ukuthi yonke into eyenzeka apha iphezu kwethu. Even noba unabantwana balapha isa abana msebenzo isa abana ndondondon bakhangela pakuwe ndiyayithatha phi mina imali yokunika nabazukulwana nabazukulwana ndiyayithatha nami andinanto.
Uborerwe uthi useZimbabwe okumnyaka wonke lo ukukhokhela ukuqhutshwa kwalo mkhankaso ngemva kokuboniswa emoyeni ukuba akwenze lokho eseCape Town kwele South Africa, lapho akhokhela ibandla lakhe ukuba kumele aphindele ekhaya ukuzoqhuba lomsebenzi uze ufezeke ngokufunwa ngumdali. Kungakho ethi kumele uZulu wonke aphatheke kiwo ngoba ungelani lokuthi umuntu ungowaliphi ibandla lezokholo, inqe kuyisizalwane seZimbabwe esiselizweni kumbe emazweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MDCT lithi lizasebenza gadalala lonyaka ekudingeni usekelo kuZulu ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi lizabhoda bhoda ngelizwe lonke jikelele lihuga abantu ukuze balivotele kukhetho kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Leli bandla lithi njalo lizimisele ukusebenzelana ndawonye lamanye amabandla aphikisayo ukuze ethuthukise amathuba awo okususa umongameli Mgabe esihlalweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Esizakwenza ukuthi singene kuZulu simazise ngodaba lokwethu ngoba sonke siyazi ukuthi iZEC ithethe yona sokuzaba le-biometric voter roll okutsho ukuthi akusela muntu oregistileyo njengevoter. So sizakusezangena kuZulu simkhuthaze uZulu ukuthi ahambe ayiregister i-biometric leyo ukuthi abe anelise ukuthi ayivota kulo mnyaka ngo-2018. Njalo sizakhuthaza uZulu ukuthi abone uduba selubonile olwenze uhulumende weZANU-PF ukuthi uhulumende ongelandaba lempilo kaZulu kodwa uhulumende ulendaba ukuthi bona abantu bentshontsha uZulu edubeka bese besebenzisa indaba yokunika abantu ukudla ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambelele kiwo ngoba bevele beswela ukuthi bangakuthola njani ukudla. So uhulumende uyabe sesebenzisa ukudla ukuthi abantu bagcine besebemlandela kodwa bona besazi ukuthi bangaqeda khona kwisikhathi sokuthi bangangena embusweni sebesekhohlwa ukuthi uZulu kumele abe le mpilo aziphilela yona athi ukuthi bahambe baye badingele inhlanzi kodwa kumele ukuthi uhulumende afundise uZulu ukudingela ukuziphandela inhlanzi yakhe.
Baningi abantu kade bengabhalisanga ukuvota eminyakeni edlule kodwa behlezi nje bekhalakala ngomumo wezinto ukuthi kufika isikhathi sokhetho bengaze batholakala besiyavota ngoba bengabhalisanga. Likhangelela ukuba khombisa njani abantu abanjalo ukubana bayebhalisa njalo bahambe ukuyavota?
Okwakhathesi njengemandla leMDC silethemba lokuthi uZulu sezibonele ukuthi udubo lunjani njalo kabuzwa ngokudubeka and bayakwazi ukuthi imbangela yendubo zabo uhulumende weZANU-PF onke obantshontshela impilo. So ngilethemba lokuthi sokuzabakhuthaza ukuthi bayirejista njengamavota ukwenzela ukuthi sikhiphe uhulumende lo wabahuquluzi benotho ukwenzela ukuthi sakhe iZimbabwe entsha umuntu wonke anelise ukuphila athole imisebenzi abantu bethu bahambe ezikole ezibhodlela kwelatshe. So sizabatshengisa uduba abavele bakibo esizakwenza nje ukuthi silendlale ukuthi lathi sibakhombise ukuthi njengebandla leMDC siyalandela okwenzakala elizweni kodwa sesibakhuthaza ukuthi kwenze ukuthi siguqule leyimpilo sizabakhuthaza ukuthi kabayirejista njengamavota.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ube xoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalimi endaweni eziningi zelizwe ezibalisa iMatobo, Gwanda, Lower Gweru, Insiza, Lupane, Lenkayi bathi sebelima okuthiyeneyo ikakhulu okuhambelana lesikhudumezi esingaba khona izulu lingama ukuna. Bathi balima inyawuthi, amabele, indlubu lamazambane ajayele ukungathi emasimini nxa izulu lingasani kahle. Abalimi laba bathi benza lokhu ngenxa yendlala esibafundise ukuthi akumelanga balime umumbu kuphela. Ake sizwe omunye wabalimi laba umnumzana Jafet Sibanda wesiqinti senkuba duze lesivuba enkayi ekhuluma ngalolu daba elo Gibbs Dube weStudio 7.
Lonya kungani kuyathembisa mpela ukuthi hayi manxa lingana ngalendlela futhi ukuthi izinto zingaba ngcono sikhuluma ngokudla ngoba manxa izulu ingananga lokudla kokutholakala kodwa ke hayi lonya la silethemba mpela ukuthi hayi iBhayibheli ithi 7 years zilini 7 years ziyabe zinonile. So cha ukuthi hayi lo yi-first year yokunona kweminyaka ngemva kweminyaka engu-7 indlala.
Yes, singathi ke wena uhlanyeleni khonapho ekhaya.
Mina ngihlanyele kakhulu amabele, amabele isogamu. Yiwe ngiwandisayo ngisenze ukuthi lanxa lingahamba kodwa ngivune. Ngase ngifaka le ndlovu namazambane. Le ndumba lezo kodwa ngiqeda udubo lezo.
Mhm.
Ngoba ngani abantu sebezithanda ukuzithenga sezitheka usenza isithebo so hayi zinani zilenzuzo engcono khona
ye xa sesigangela ke izilimo zokuthengisa ungabe ulimene ongakuthengisa
ikakhulu ingathi ezivum April nje hayo ndlubu babe sebethengisela
singathi izindlubu kuphela
hayi okuningi nje esijala ukuthi sikuthengisele sijala ukuthengisa indlubu amazambane lese mancwethe yaphansi kuvuthu
pho ke ungatshelani uzulu ngakhona kokulima okwenzayo
uzulu ngamtshela ukuthi iminyaka kayisafani lendulo side sikhula thina ngama-60s 70s izulu belisina okunye okumangalisayo abadala begcina kakhulu ngomumbu-ke iminyaka isitshintshile-ke ngoba iweather ayisahambi ngendlela esasiyibona ngayo so sokufuna abalimi balime ama-drought resistant crops baphinde balime njalo lezilimo okuthiwa ngama-cash crops ezithengiseka amasinyane onjengamazambane bondlubu kanye labondubu ngoba ungalima umumbu umumbu uyasebenzisa kakhulu ekuhlakuleni plus abantu abaningi kulamalanga abasathandi ukudla isithola somumbu ngibona nje ama-restaurant abaningi lapha sokuphekwayo onyawuthi kanye lamabele
lo-ke ngumnumzana Japhet Sibanda wesiqinti senkuba duze lesivuba enkayi obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 uGibbs uphinde njalo wa ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele balime ngonanzelelo
umlimi ngomlimi kufanele abe yazi indawo yakhe lapha alima khona abe kwazi umhlabathi awusebenzisayo whether ngumhlabathi obamba amanzi kumbe isidaka kumbe lithebethebe ngoba yikho kuzatsho ukuthi inhlanyelo ukuthi umuntu akufanele ayithenge ngalesi sikhathi kuyini isikhathi sokuhlanyela umumbu sesipho sesaphela so thina sixwayisa abantu ukuthi bazame ukudinga lezi nhlanyelo esithi ngama-early season variety ezithesha zivuthwe so siyabaxwayisa ukuthi badinge lezo kumbe bahlanyele into enjengamabele kumbe inyawuthi kumbe uphoko ngalesi sikhathi kodwa zikhona ezinye inhlanyelo ezifana lamazambane ondlubu le ndumba ikakhulu o-sugar beans labo laba kuthiwa yi-soya beans kusese lesikhathi ukuthi bangahlanyela lokho
okungenza ukuthi abantu bangabi lesivuno esithe esikhanyayo-ke kungenziwa kuyini kwini okungabephazamisa sibili
okukhulu Gibbs ukuthi abantu bangahlanyeli ngesikhathi bengibona nje kobo-Facebook la ku-inthanethi abantu kukhona bedweba emasimini befake inkabi ngalesi sikhathi isikhathi sokuhlanyela ayikhona esokulima so abantu bangaphuza ukufaka inhlanyelo phansi ubumanzi bonke lobo bukhona busoze busize kakhulu that's number one okwesibili umuntu engahlanyela inhlanyelo nje aphongukuyidobha noma ngaphi engachekhanga ukuthi iyaphangisa ukuvuthwa kumbe iyaphuza ukuvuthwa uzaba le nkinga yokuthi uyagcinewela phakathi kobusika isivuno sakhe singakabi right
olo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa singakangeni esigabeni esilandelayo othi-ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba bakweleTurkey bethule umfanekiso wevidiyo yendoda enakanelwa ukuthi yiyo eyadubula abantu phose amachumi amane i-39 ekuhlaselweni okwenziwe indawo yokuzilibazisa i-night club esigodlweni i-Istanbul mhla kuzavuka kungumnyaka omutsha isivumelwano sokukhumisana umlotha kwele-Syria sikhanya sisengozini yokutshabalala ngoba amasotsha kahulumende ebikwa eqinisa impi yokulwisana labahlamuki osokusenza bethusele labo ukuthi kabasaphatheki kunkulumo zokulotshwa kwalesi sivumelwano le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC izakhamizi zesigangatsha esigabeni seMatabeleland South kunye labosomabhizimusi balendawo bakhuthaza uhulumende ukuba abadonsele amandla kagetsi ukuze kube le ntuthuko kulendawo njengoba bengakaze babe lo getsi lokhe ilizwe lathola uzibuse okuningi asikuzweni kunomphumelelo omoyo esiphalolu daba ngokugcweleyo ese Matabeleland South.
Usomabhizimusi wakosigangatsha umnumzana Ngqobani Bebe uthi kunje basebenzisa ama-fridge egas le-paraffin okwenza bathole inzuzo ephansi ethi uhulumende kumele azinuke amakhwapha azame ukuthuthukisa emaphandleni ngokubahlomisa ngogetsi lamanzi ahlanzekileyo.
Sigangatsha kulamagetsi yi-challenge esilayo kakhulu electricity. Ngemadopo yona le imbona amagetsi agcine eSt Joseph ukuze azofika ngapha asikawaboni. So ama-fridge egasi, igasi iyaphela, it's expensive. Ukuthwala amatanka ngebhasi esiyi-town ezofilwa. Iphendula ama-fridge egasi they are slower than ama-fridge electricity. So i-challenge yebhizinisi ekhona yini ngamagetsi ukuthi ngani i-government iyakwanisa ukuthi sifakele amagetsi esigangatsha.
Omunye njalo usomabhizimisi umnumzana Mkhokheli Ncube ole bhizimusi yokugela lokuthengisa impahla uthi uthwala nzima kungaba lamayezi ngoba amandla elanga awesola ayaphela kuthi igas le-paraffin kuyadula.
Hayi, lapho uhlupho lwamagesi luyakhathaza kakhulu ngoba vele sisebenzisa amasola lamabhetri. So vele asilaplanga kungasisiza ukuthi sisebenza njani. Hayi, siyagera, siyathengisa impahla kodwa ukugera yikho kuya kungani kule mali. So kodwa singamakula amayezi siyawasebenzisa amasola siyawasingasasebenzi.
Abakubhizimusi yokuthengisa utshwala labo bahlaba umkhosi munye labamabhutsha bethi badonsa nzima kumabhizimusi abo kodwa impilo ingaba lula uma bengatholiswa ugetsi. Umnumzana Nkosilathi Nyathi okubhizimusi yokuthengisa utshwala uthi udonsa gadalala ngoba utshwala kumele abuthengise buqanda ngakho kuqakathekile ukuba abe lefuliji esebenzisa ugetsi.
Awuhlupho lapho olukhona ngolwamagetsi. Siyasokola kakhulu ngamagetsi lapha njengoba indawo le kuyi-business center la uhlangana khona abantu abaningi. So siyabacela ukuthi khona nxa singasizwa nje ngamagetsi yikho lapho esingaphila kahle khona. Yikho la ungasiza khona abantu abaningi sibili ngoba vele bahlanganela khona lapho.
Isakhamuzi sika-Ward 6 kwesigangatsha umnumzana Laston Dlovu uthi kuyadanisa ukuba uhulumende sewalibala ngabo.
Uhlupho lwamagetsi ku-Ward Center yikuthi khona yilo lidingeka kakhulu njengoba i-Ward isigangatsha. Ku-Ward Center yikho lapha ngekho khona amagetsi. So sinesifiso sokuthi ku-Ward Center yethu la esivele sihlangana khona everyday sihlala sikhona lapho. Siyawadinga kakhulu ukuthi amagetsi abe khona. Isicelo leso kumbe kungabe kuyakwaniseka amagetsi abe khona ku-Ward Center.
Izakhamizi zakosigangatsha ziveze ukudana okukhulu zisithi zihlala emnyameni njengenyamazana loba nje ilizwe lisenelisa ukugaya amandla kagetsi kodwa uhulumende eqhubeka ebabandlulula okwedlulisa amalawulo ngakho-ke okwamanje akazame ukubatholisa ugetsi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 yikosigangatsha ngingunompumelelo Moyo.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika ngokuphathelane lokulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga emhlabeni jikelele.
Ukukhankasela ukulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga emelika lasemazweni omhlaba bekungumthwalo obuqakathekile embalini yombuso kamongameli Barack Obama lohulumende wakhe. Ilungelo labaphila lobugoga kayisilo lungelo elincane kulamanye amalungelo wonke, kutsho unobhala wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state John Kerry ethi imikhankaso yokulondoloza ilungelo labaphila lobugoga alipheleli ekukhulumeni kuphela, kumele isekelwe ngokubakhela indawo abangahamba kuzo lula ikakhulu nxa bengena kuzakhiwo zikahulumende ngokwakha izambuzi abangazisebenzisa lula ukwenza indawo ezisetshenziswa nguZulu ezinjengamahotela, izitolo, indawo zokudlela ezikolweni, amabhasi lezitimela bazifinyelele lula kungela nkinga. Unkosazana Judy Human, umcebisi omkhulu endabeni zabaphila lobugoga lelungelo labo emhlabeni jikelele, uze wazosebenza ephansi kukahulumende weMelika weminyaka wonke uzoncedisa ukulandelwa kweziqondiso zesivumelwano senhlanganiso yomanyana wamazwe womhlaba ese-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities esalotshwa ngamazwe wonke womanyano we-United Nations okugoqela elemelika. UHuman yena ongomunye wabaphila lobugoga ehamba nge-wheelchair usenelise ukwethekelela amazwe angamashumi amane womhlaba esiyakhulumisana labohulumende labenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo likazulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga. Usebenze logatsha lwezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba kunhlelo ezithile ezigoqela olokuletha abaphila lokugoga abavela emazweni womhlaba ukuzofunda ngokwenziwa yimelika ekulondolozweni kwamalungelo abaphila lobugoga phansi komthetho wabo owe-Disabilities Act. Okomnyaka wonke uHuman usebenze gadalala lezisebenzi zikahulumende weMelika ukuba aqakathekise indingeko zabaphila lobugoga ikakhulu ezikolweni zabameli beMelika emazweni atshiyeneyo womhlaba kanye lokuphathwa kwendaba zokwephulwa kwelungelo labaphila lobugoga lidale lephalamende eleCongress eleMelika emazweni womhlaba. Ethi uHuman kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abaphila lobugoga ngokwabo ukuba bazilwele ukuthi ilungelo labo lilondolozwe ngokubahlomisa ngolwazi langemfundiso eneleyo yokuthi bangakwenza njani lokho lokukhuthaza uhulumende bemazweni ehlukeneyo omhlaba ukuthi babaphathise empini leyo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Iningi labeZimbabwe kwele Botswana lithi aliziboni libuyela ekhaya esikhathini esifitshane esilandelayo ngenxa yesimo esiyibi somnotho lesombusazwe. Intatheli izindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya usiphala ludaba ngokugcweleyo eseBotswana.
Iningi elisebenza phandle kwelizwe kakhulu kweleBotswana laseSouth Africa seliqale ukuphindela emuva ngobuningi. Lokhu kubonakala ngendwendwe emngcelweni Plumtree, okuyisibonelo sokuthi impilo yeningi elisebenzayo ingaphandle kwelizwe. Umnumzana Stanley Ncube yena osebenza eHabron uthi kaziboni ephindela ekhaya esikhathini esifitshane esizayo.
Singathanda ukubuyela ekhaya kodwa lesi sikhathi asiboni ukuthi khona ongasiphilisa ekhaya. I-economy yeZimbabwe ayikajintshi esikwenzayo khona apha kungcono ngoba singabuyela ekhaya safuna ukuthi sisebenze sithole imisebenzi asikwazi ukuthi sizafika sisenzani ekhaya.
Ngokunjalo omunye oyintsha unkosazana Siphiwe Moyo laye uyazibuza ukuthi ekhaya uyabe ehlaleleni ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Siyabe sidingana ekhaya ngalesi sikhathi sizahlala lapha eBotswana kuzongani kuba ngcono noma nje kungathembisi.
Umnumzana Jackson Banda ungomunye abakade bevakashele ekhaya kodwa ngokuphazima kwehlo ubesephindele eBotswana.
Akulasizathu sokuthi sibuyele ekhaya. Besikhona kade singikhisimuzi kodwa nje akulasizathu sokuthi sibuyele sedlala after ekhaya. Ngoba umuntu uyabhida silale amalanga amabili amathathu kuphela ngesikhathi sesekhisimuzi. Into zizabhida ukukhanya zizabhida ngomunye kuzayo naloko ka-2017.
IBotswana ibone inani labangena bevela eZimbabwe beqonga besiyathinta phose isigidi ngomnyaka ka-2015 njalo ukhandelo ukuthi leli nani likhuphuke ngomnyaka omutsha ka-2017. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungele eBotswana.
Siyabonga Martin le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Isikhathi sisavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ibhanga lesizwe leReserve Bank lithi kulezisebenzi ezizinkulungwane ezintathu i-3,000 ezilahlekelwe ngumsebenzi ngomnyaka odluleyo. Ibandla leMDCT lithi lizasebenza gadalala lonyaka ekudingeni usekelo kuZulu ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe liningi labantu ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.